Nxa singakhangela umbuso kaBiden, ngibona ngathi uBiden wathatha umbuso exactly njengokuthatha kukaObama. Ungakhangela uClinton ephuma esihlalweni watshiya imali eningi ukwedlula izinto engazithenga, lokho kuthiwa yi-surplus. Kwaba le mpi ye-Iraq leyana imali yonke yahamba. Wathi ezethatha u-Obama kuBush, ilizwe lisegodini elitshona lisiya khona. UBiden wazathathelwa ngu-Trump. UTrump watshiya ilizwe lisegodini elikhona le elalibangelwa ilubhubhane lolu olwe-COVID-19. So ke ekusukeni kwakhe kuzefika kathesi iminyaka le embili, ngibona ngathi uzamile kakhulu. Ngoba ungakhangela imisebenzi ibuyile e-America lapha, ngibona ngathi ongasebenziyo ngongafuniyo usebenzi. Ngoba ungakhangela izindawo zonke ziyabiza isisebenzi, now hiring yonke indawo. So ngibona ngathi wenze kuhle kakhulu. Njalo lelizwe leli kufanele ukuthi ngabe khathesi liku-recession, ukuthi ngabe lisegodini. Kodwa ke lokho libambile ngoba igodi leli ligezwa umhlaba wonke impi le e-Ukraine. So ke yena ubambile khona laphana, ungathi ubambekile usaqhubeka. Nanku lama elections wona la imidi term elections wenze kuhle kakhulu.
Manje nxa ukhangele ubona ungani umongameli Biden ulakho yini ukunqoba kukhetho oluzayo,
njengoba senjilo lapho ukuthi wenza kuhle ngokubona kwami okwakhathesi i-economy le. Ngoba engunanzelelayo lapha e-America ukuthi lo umongameli owenza kuhle kwi-economy nguye obuyelayo embusweni. Lapha kakukhangelwa ukuthi ungubani, uqakatheke okunganani, usuhlala isikhathi esinganani, ufunde okunganani. Bakhangela izinto eziza kwenza ukuthi kube nentuthuko, yikho kwenza ukuthi umuntu avotelwe. Nawo ke lapha ngokubona kwami kungahamba kunje kusiyafika ku-2024 mbona ngathi angaba leli thuba elihle lokubuyela. Kodwa ke mphinde futhi ukuthi ngabe ngime ngimcebisayo ukuthi ngabe yime engilaphana e-White House ngimcebisa, benza mlanda ngimtshele ngidaye mdala, ususebenzile kube kuhle ukusebenza kwakho, siyabonga ukusebenza kwakho, hambe phumula ukube labazukulu bakho.